Njoba nje liwazi ukubana namhlanje bekulilanga elokucelebrate ama-heroes ethu abakhulula ilizwe. Mina ngithe kungcono ukuthi ngihambe ngiyetshona labadala bethu esaqala labo inhlanganiso, amaveterani ethu. Ngithi khona lokhu lami okuncane engilakho, ngibahlephunele. Ungazela ukuthi lami nxa ngihlezi endlini ngibonde isitshwala, ngibekwazi ukuthi kulezinye imuli lazo ezibonda isitshwala. Bekuyikuhamba kuphela, ngisiyababonga ngokuhlala belokhe besekela inhlanganiso yabo ye-MDCT, lokuthi bebelokhe besichatha besilaya njengabantu. Babo. So yikho ngithe namhlanje kungcono ukuthi ngihambe ngiyebavakatshela ngiyetshona labo lami ngibahlephunele khona lokhu okuyimbijana engilakho.
Ungasitshela ngamafitshane imbali yabantu bonalaba obavakatsheleyo ukuthi badlale indima bani ebandleni?
Abantu embavakatshele namhla ngamaqhawe impela. Ubaba uChimala oleminyaka engu-100 wayelisosha ele-World War II. Ngifice nje kulezi ncwadi abambhalile zona zivele eBhilitali ngikhona ngale bembonga ngomsebenzi owayenzayo. Iphathi ithe isungulwa wathi waba yimemba yephathi ngabadala kade besichasa kabakhuthi emhlanganweni. Kungathiwa kulo mhlangano owe-MDCT empophoma kawusoziyekeli ukubona ubaba uChimala. Sibuye kubaba u-Ephraim Ncube u-Alderman, yikho kuthiwa ngu-Alderman. Ube ngukhansela okweminyaka edlula i-10. Ngubaba esihlala silaye insuku zonke, kabanyikinyeki kabajiki, bahlala belokhe besupport iparty, vele sebe lama-positions amaningi. Njengoba ngilitshela nje ukuthi ubaba uNcube ube ngukhansela, ube ngu-chairman futhi we-district ngikhona ngale. Sibuye kubaba u-7 uSibanda. Kula muntu ongakwazi ubaba u-7 uSibanda. Baba u-7 uSibanda ungumuntu vele sihlezi silaye kakhulu umhlangano u-executive eyangikhona ngale e-district ngabantu vele sisukele labo kudala. Sibuye umama uMamvundla. UMamvundla kakhuthi imhlangano ubuye ehamba labazukulu bakhe isikhathi sonke kabachiyi. So lawa yiwo ama-veteran ethu. Njengoba ngilitshelile ubaba uChimala ule-100 years, ubaba u-Alderman uNcube ule-82 years, ubaba u-7 uSibanda ule-77 years, umama uMamvundla ule-74 years. Yiwo ama-veteran esilawo ngabantu vele abahlezi besupport imhlanganiso kabanyikinyeki kabajiki. Yikho ngithe mina ngihambe ngiyetshona labo, ngihlale labo sixoxisane besikhumbuzana ngezinto zakudala, siqala umhlangano ukuthi saqala njani, isibanga esesihambile sindawonye sixoxa nje sijabula. Yikho akade sukuyenza namhlanje.